umantshi wekhezi umnumzana Jimmy Ntonga uthi izakhamizi azilacala elazidalayo ngokutshengisela kazikhululwe. Untonga uthi ubufakazi obuthulwe edale abukhombisi ukuba izibotshwa zatshengisela okungekho emthethweni, njalo lengoma ababeyihlabela ayibophisi ngoba lamapholisa abacalayo abayazi ukuthi ichoni. Ethi lamagwaliba ababelawo awephuli lungelo loluntu, ngakho akusizi ukuthi idale liqhubeke ngecala. Umnumzana Pris Buche Dube owemathonsi Ncube Law Chambers nguye obemele izibotshwa lezi. Umtshutshisi bekungumnumzana Tafirey Smart ovumileyo ukuba ngempela icala likhanya lingekho. Umnumzana Elvis Ncube uthi balokudana kakhulu noma icala lilahliwe sebephila njengezolo. Ethi bacela ukuhlawulwa impahla yabo edilizwe nguhulumende ngesikhathi bebathathela umhlabathi.
Hayi, ngalokho okwenzakalayo lapha silesicelo esikhulu ngamasimu, njengoba sathathelwa amasimu lamadlelo kakhulu amasimu, ngokuba kunje amanzi achithekela phansi. Kasila lapho esithembe khona ukuthi kanti le nto esasivele siyidingile thina isidilizwa kuyini singasahlonitshwa singabantu beZimbabwe.
Umnumzana David Sibanda uthi uhulumende kumele abahlawule njalo kasabaphathi njengabantu, njalo nomhlabathi abawulwelayo sebesele egcekeni.
Lapha sikhuluma ngokuthathelwa iland yethu. Iland yethu siyithathelwa, siyithathelwa nje mahlayana. Yikho lapha sifuna i-compensation. Sifuna wonke umuntu sasebenza sesizigqile, sifuna i-compensation phakathi kwe-land yethu. Okukhona asisaphathwa njengabantu, thina sithi sililwele i-land yethu. Okwamakhiwa khona kuyana sokuphezu kokwamakhiwa ababekwenzile kithi. Yikho thina sifuna i-compensation, sifuna konke imfanelo zethu lapha. Sidilizele imizi, akusela mizi, kuqanyile incingo zamasimu. Lapha okumele silime khona kasikho, sihlezi sigoqa izandla singabantwana bezibabo.
Izakhamizi ezadilizelwa imizi zithi zikhangelele ukuphanyeka udaba lwazo emthethwandaba waphezulu ukuze uhulumende lenkampani ye-Track ibahlawule impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngisekhezi, ngingunompumelelo Moyo.